Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili uMongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi aphathelane lokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi elemelika lidlala ngomlilo phezu kodaba lo kuvikela ele Taiwan ngezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokuhuga abatshali bezimali eDavos kwelesitsaland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum. Umnangagwa usemhlanganweni lo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali uMnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani lenhlelo zokuthengiselana uNkosikazi Sekayinzenza kanye lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava. Njengasemihlanganweni edluleyo uMnangagwa uzacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kababoni ephumelela ngoba kukunengi okuxotsha abatshali bezimali okumele kulungiswe. Sixoxele sikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sithanchirotsa.
EDavos ngahamba sibili uMnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi izithembiso zakhe vele kazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalo uthe ezandleni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Anxa esikhangele uzibonele ontelecha bakhe, ontelecha bakhe abamele babambe ilitshe mbe bebambe idwala okungapheliyo. Phela lapho intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayitshoyo bonomnangagwa into vele eyabangani. Ukuthi nxa ehlangana labantu abavela phandle kwelizwe ngobhururu bakhe uMnangagwa esesileminyaka emine silokhu sikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esesike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yokuthi lapha ayekhona amazwe amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo iZEC yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi iZEC ayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos leyo hhayi vele siyazi ukuthi vele uzabuyelengisa izandla akula kujimba ozaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe ngohulumende?
Okokuqala uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili imali yelizwe kayimelanga ilulaze ngendlela eyenza ukuthi osomabhizinisi balahlekelwe yinotho. Okwesithathu ukuntshontsha lobugebengu buyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali.
UMnumzana Sithanchirotsa isikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lesano PF umnumzana belief ka ule
kwena ngale uyabe siya ukuthiwa ikumarketa ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizinisi ukuthi iZimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investor kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njengoba ekhona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwake konke kade ehamba ubehambe ejumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngakho ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi abuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonke sivuselele umnotho welizwe yini ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokoborussia ngale amazwe onke lana ade wabhoda kuyokuthi nganjalo kwezokuphendula amaqula amanye ebuya edinga ukuthi lawo azoyi-investa khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo andngileqiniso ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakho
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe
abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kube yinto abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethe izandla hhayi lesizandla ayisoqiniso le sikubonile khonokho onke lama-investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe wabhoda emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo-investa lapha ekhaya kunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngileqiniso lakathethi uzabuya ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hhayi buyanini eZimbabwe lizo-investa
umnumzana belief kawule ngowebandla lezano PF Velupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto emgwaqweni weVictoria Falls. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi phose amathathu 29. Sixoxele sakhamuzi seLupane eJocholo umnyumzana Mandla enkosi siwela
indaba enkulu isidilikile ubaba uChief Vusa Mabhikwa ngizamkhumbula ngezinto eziningi ikakhulu thina abantu abakhubazekileyo uhlale lamphansi ngelinye ilanga embuza ukuthi sibangaki esigabeni wanika umlando ukuthi ngiyenze i-database ngama-words sayenza efisa ukuthi ke asinike umhlabathi ukuthi sihlale sibe lemizi sibe izakhamizi kulaba abayenelisa ngikhuluma nje ngilomuzi ngemva kwejotshulo klinika engawuphiwa nguye encedisana lo sebhuku omkhulu engiduzane laye ubaba uFuyani lobaba uSihlahla ubaba uJubane kuyinto enhle eyenziwe yinduna esikhotheme ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami kodwa kungasenani ngithanda ukuthi ngitsho kumthwakazi kuZulu kandaba ukuthi induna yethu ayikhothamanga ngoba izenzo zayo zizahlala zikhona sizahlala simkhumbula ayisimngedwa othole uncedo banengabi abantu abasizakele bengumuntu wabantu engumuntu ade lesizotha engumuntu ade elothando elesifisa nxa ukhuluma laye yeye abaningi babembone engani ngumfana omncane ngeminyaka kodwa ke umdala ngoba isikhundla asithweleyo ngiyasisaba lokusiqamba hayi bo lala kahle ndlangamandla asemandleni
Uyacho siwela ukuthi ngokuzalwa uMabhikwa ube ngumfana osakhulayo kodwa ngemisebenzi ube ngumuntu ube induna yabantu induna eqotho yiphe eminye imisebenzi yakhe ekufakazayo lokho ebimenza abe ngumuntu esingathi umachua lanxa nje bengosakhulayo.
Abantu jikelele makhaza bebengakhononi ngendlela kade senza ngayo, ebengumuntu nje okwade ukuthi nxa ukhuluma laye akhulume ngelizwi lokuzehlisa, ebengaziphakamisi. Hhayi, sangikhumbuli abantu bekhononi ukuthi induna iyaziphakamisa. Hhayi bo, ebengumuntu nje akade ezwisisa abantu. Ungambiza uhlale laye phansi, ebenanzelela ngesizotha esihle ukuthi ukhuluma labantu bakhe. Njalo ekuphatheni amacala, nxa kade kulolutho olungani liyamphica, ebekholwa ukuthi inyathi buzwa kwabaphambili. Bebekhona kade bemcebisa nxa ebone ngani kungangale kwangikhona, ebedinga abanye abantu ababe semaceleni ababonayo ukuthi bangamadoda alemqondo ekhaliphile. Yikho ngilokhu ngisithi hayi, ebeyinduna yabantu, ikakhulu ebantwini abaphila lobugoga, ngoba yibo abantu abakhangelelwa phansi lezintandane, ebelesandla sokubadingela ke uncedo. Kunje thina abantu abagogekile sile cooperative sizama ukuthi siyakhe ke isitolo lapho esizabe sizama ukuthengisa khona. Nguye kade ke esifakile engakhangelelile ukuthi uvela kuliphi ibandla, besithi sihlangane abezano triple C lo nguphuma kuye esigabeni sakhe, ebekhuluma ngomkhankaso wokumanyana owawuvele ufunwa ngomkhulu bakhe omzilikazi lenkosi yohlanga uLobhengule.
Umnumzana Mandla Nkosi Siwela isakhamuzi seJotsholo eLupane, njalo ungumbalisi. Kusenjalo kulabantu abane ababhubhele engozini yomgwaqo izolo kulandela ukunqikilana kwamabhasi ezubkho amabili duzane leChinoyi. Amapolisa athi kulimale njalo abantu abangamashumi phosi ayisikhombisa 67. Umhlangano oqoqwe nguhulumende ngenjongo yokugqugquzela ukuthi eZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezibiza amamiliyoni emelika angamakhulu ayisithupha 600 million ungena kusuku lwesivili namuhla. Umhlangano lo uqale izolo njalo uqhutshelwa eWange National Park. Ungena iziphathamandla zenhlanganiso ezitshiyeneyo lezamazwe afana leChina leJapan, inhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species ithi ukuthengiswa kwempondo lezi akumelanga kuvunyelwe ngoba kulakho ukwenza indlovu zizingelwe ngamandla ngokungekho emthethweni. Sixoxelo meli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kusipanda.
Okwakuqala wathi ngikhulume njengomuntu ovela esigabeni esilendlovu eziningi. Ngikhule emasimini sivikana sixotshana lendlovu mihlala ngemihla. Ukuthi indlovu ziyasiphambanisela ngenxa yokubana seziziningi kakhulu kwedlula lezo kumele zibe khona kuma-national parks, especially ebantwini bakithi abemathebeleni North abagonjozelezelwe ngama-national park. Mbona ngani yinto enhle. Kodwa udubo yikuthi thina esiyithe sihlutshwa sidutshwa zindlovu, nxa kuthiwa khona kazithengiswa impondo zazo siyabe singekho njalo kasikutshelwa. Nxa bezithengisile laba abazithengisayo asikwazi ukuthi lezi mali zakhona ziyanga. Kudala kwake kwaba le campfire kuthiwa khona abantu bezinakakela inyamazana zabo. Ungaya kithi ngale Bhinga silendawo kuthiwa banyamambibeso, okutsho ukuthi inyamazana ngezethu. Ukuba ngezethu ziba ngezethu nxa kuthiwa khona singazizinyeli singazibulali, kodwa nxa sisidla emasimini ethu azibi ngezethu ngoba okwenzakalayo ngazo lezo zinyamazana kakwaziwa ngomunye umuntu. Khathesi bahlangene efollows khona ngalo, ungazibuza ukuthi ngoba nabahlangene efollows uzamangala ukuthi ngabobani. Abayibo abantu befollows abadlelwa amasimu lezilimo zabo zindlovu awusoze ubathole kulawo ma-meeting. uyathola kulabantu abavela somewhere lapho ongelala nyamazana la ngempala nje ingekho.
Uhulumende uthi indlovu sezizinengi kakhulu eZimbabwe ngakho kumele zibulawe zithengiswe. Kodwa abenhlanganiso ye Convention on International Trade in Endangered Species vathi akumelanga zibulawe ilezi nyamazana. Njengabantu abahlala lazo abaphila lazo indlovu khona ngapho lifuna zenziweni?
Indlovu inkomo kuba zinengi sezizinengi kakhulu. Ungahambela endaweni ezinjengabocholotsho, uhambe endaweni ezinjengabolupane, ungene endaweni ezinjengabobubi lengxenye yomguza, uhambe wange folosi, edethi, ebhinga. Indawo zonke zingalizo zigcwele indlovu. Indlovu sezizinengi ukuthi ziyethusela abantu ukuthi abantu bangagcina besesaba ukuthi behlale emakhaya abo ngenxa yobuningi bendlovu. But iproblem esilayo ukuthi khona abayibo abakhuluma ukuthi indlovu zinengi kakhulu ngazibulawe zithengiswe, lalabo abakhuluma ngokuthi hayi zingabulawa zingathengiswa, bonke kabakho lapho kuhlala khona indlovu lezo. And thina abayibo abantu abahlezi lapho kule ndlovu zakhona akabasiinvolve kuma decisions abo. We are not there. Bazenzela bodwa, bacabangela bodwa, bekubala emabhukwini ukuthi hayi lokhu yikho kufuze kwenzakale ngoba indlovu zihlupha. So ukuthi zihlupha njani sibisibile kabakwazi. So engikubonayo mina ukuthi i-scientists kanye lohulumende bonke nxa befuna ukuthola engakuthi i-solution phakathi na kweproblem leyo, kabavumele ukuthi abantu abayibo aba-affected ngalezo ndlovu nxa kusibala le mihlangano ebakhona babe yibo abayahamba befike bebatshele ama-experiences abo ngendlovu. Hathi lokhu abakwenzayo ukuthi bahamba bebuthana besuke emahoteleni besiye emahoteleni besuke endaweni ezingelala ndlovu lezingelala mvundla behambe behlangane emahoteleni bethi bazokhuluma ngendlovu bona bengakwazi ukuthi indlovu zihlupha njani. Ambona ukuthi kungaphumelela khonokho.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North ePhalamende njalo ngowebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni. iNyuZimbabwe ithi umdlali weZimbabwe odlalela iqembu leSuperSport United kweleSouth Africa ukuda kwaseMahashi ulakho ukubotshelwa icala lokutshaya owayengumkakhe lokutshisa umntwanakhe. Inkundla inye ithi umsekeli kamphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uze wakhululwa inkantolo izolo ngemali yesibambiso ibail ubotshelwe amacala enkohlakalo. Ikroniko ithi umsebenzi wokuvuselela umuzi we-Old Bulawayo wona owawuyisigodlo senkosi uLobhengula usuqalisile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 livuka njani lonke nje abasakazi bethu abahleka ngalesibathandayo abasenzela esikufisayo abalandela izifiso zikazulu. Ngiyalibingelela lonke ekuseni enhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhona ehlelweni kazongasale phandle. Ngicela li audio idluliswe le ngakungenzeka. Ngizama ukucebisa abanye bami la kulabanye bethu esilabo la manje embone ngani kulokunye okungakuzwisiwe bayalahlekelwa kakhulu. Into ebenzama ukuthi ngitsho ukuthi asilwisi muntu ngomhlobo. Ibala esingani siyalicothi ngani balikhipha ngani siyalicothi ngani bakhiphe ibala lokuthi ishona iNdebele. Kabayekele wona lawo mabala ngoba ungananzeli eZimbabwe la kulishwana imihlobo emibili uphe ishona leNdebele. Sile mhlobo eminingi amaVenda lamaXhosa lamaTonga labo bonke amaNandiya kakulwa kulishwana ishona leNdebele. Sicela kufe ngayoqhakuya ngami ngoba akusoze kutshintshe even yona le ndalo esikhuluma ngayo eGugurawund ivela isozitshintshe. Kasivoteleni CCC ngemva kokuyivotela isikuhulumende bese sihambisa isikhalazo sethu ukuthi bantu sawonakalelwa ngezizathu ezinje. Sesibona kumbiza yenza njani lobi ngiyehluleka ngoba la yayingekho ayikwazi.
Eh, hey, Asibingelele bakithi ku Studio 7. Ngiyabingelela basakazi be Studio 7. Mina engikhulumayo ngingumama weMakorokoro endaweni yaseSlums. Lami ngilesikhalazo bakithi ngobaba wethu lo, upresident wethu lo othukumeza kangaka. Sihlukumezekile eZimbabwe bakithi. Yendlala asidli lutho kodwa isimanga ubaba wekhaya ingathi ethiya abantwana belambile uma ngoyedlalela ezifo yena athatha isikula lakhe igada ifromathina esithi uyadinga uncedo abantu abatshala imali eZimbabwe bayitshalela bani eyitshalela yena ukuthi agade ifromathina njalo eZimbabwe ngapha khithi emathepheleleni kobulawayo akusela ivini ifemu ivini ine kukhona kwavalwa konke kwaya khonale eHarare. So lapha isikhalazo sethu siso seneso ukuthi sibulawa indlala. Okwesibili, amateacher ahlupheka, amateacher kaholi lutho, amateacher agada ezofundisa abantu bethu izinto ezingekhoyo egada enestress esiphuma endlini thiya abantu bakhe bengadlanga lutho, eboleka imali yokugada ezofundisa abantu bethu elambile enestress. Yini into uteacher azayifundisa umntana wakho elambile? Asibasole amateacher lawa ngoba abalanto abayidlayo.
Yee, sanibona ku Studio 7. Yazi nginenkinga la, ngithola inamba ze Studio 7 akazi eze WhatsApp group or eze WhatsApp call or eze WhatsApp what. I don't know, but ngiyafisa sometimes ukuba yingxenye yohlelo and angazi ukuthi ngikhonekthana kanjani ne Studio 7 because i-channel yami ngiyazi ukuthi itholakala kuphi. Angazi oro cause ngimuntu one-satellite dish ngise-Johannesburg okokusebenza ekhangwe ayitholukuthi isiwo ngumdluli. So kukhona yini WhatsApp group ekhona mhlawumbeni or makuukuthi udinga ukuphawula mhlawumbe ufaka nje individually enambeni ye-Studio 7 na.
Sanibonani bantu bakithi, njani ngezindawo. Siyezwa uma bethu umnankagwa e-Switzerland. Kodwa kweZimbabwe phela vele ngeqiniso umnankagwa laba badlala ngesikhathi sabo and uyibona bakwazi kamhlophe ukuthi vele akula muntu ongakwezo-investa lapha. Umuntu lengqondo eziphelileyo angeke akwezo-investela izweni fana nelezimbabwe. Kukanje manje i-rate ebhondi yakhona ikhuphuka everyday ibhondi yakhona likhuphuka zizo zonke. Akula kuthi liyahlala loba 2 days uma uvuka uzokuthi ikhuphukile uye kwenzani impela umnankagwa? Kodwa sisema ngothandiwe utakula uprezidenti afana lo mnankagwa ama-empty head umuntu oyaziwayo vesi ikhanda ligcwele amali umuntu ongalasizo ungcono ngoba udla kahle imali yabantwana bezimbabwe abahluphekayo yiwo ayijabulelayo kuyini kambe sulokhu wazula wahlala emoyeni akaqalanga uhlala emoyeni lo muntu manje kudala ehlala emoyeni phezulu lelo langengeni kuntu ongupresidenti lo wathi waqala ukuhlala emoyeni wabuya lani elizweni kwatshintshani elizweni into eyatshintsha elizweni lasithinini ngaphandle kokuthi umnotho sisadalale lokutshono siyafana and lamanje akulatshintsho sisili kulokho kudegaswa kwes
ngibingelele Studio 7 kini lonke basakazi abalaleli endawo yezindawo amagumimane wonke omhlaba. Bakithi indaba yakithi yaseZimbabwe ma singabanga imvumba sahlangana kuyohlala kunjalo. Singaba lengqondo ukuthi omunye lo munye uzaba lephathi akazivotela wini yedwa ayikho into engayenzeka akekho ongawina kuyahlala kunjalo sikhale until sesife kanye lezizukulwane zethu. Kodwa-ke ma singahlangana sibe into eyi-1 singakwazi ukuthi sinqobe. Ngikusho lokho ngibheke ngo-1994 uma kuqala ukuvotwa lapha eMzantsi Afrika wonke la maphathi esiwabona namhla esekhona hhayi ngaphansi kwe-ANC abambisana avota akhipha amabhulu. Kodwa thina singabake kudoselana ukuthi wena umhlobane wena umhlobane asingeke siwini. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulamazwe angamachumi amabili asethumela izikhali kwele Ukraine ezizasetshenziswa ngamabutho akulelo lizwe ukulwisana lele Russia. Umsakazo omunye uthi njalo uZulu odudulwe yimpi kwele Ethiopia uthi akalasifiso sokubuyela lapho abehlala khona ngoba imizi isitshabalele. Singene kudaba lweMelika. Ele China lithi iMelika kumele ichiyane lokudlala ngomlilo kulandela amazwi kamongameli Joe Biden awokuthi ilizwe lakhe lizangenela ngezikhali livikele ele Taiwan alubana lithe lahlaselwa yiChina. Ele China lithi ele Taiwan yisihlenge salo. Kodwa iTaiwan ithi ililizwe elizimeleyo. Abezindaba be-AFP babika ukubana isiphathamandla sogatsha lwe-Chinese State Council kwele-Taiwan sixwayise leMelika ukuthi litshiyane lokungenela endabeni zalo le-Taiwan. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerika ingasebenzisa isikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sikubona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerika ibidlala the outside approach ngoba besesabe ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerika ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Isicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities militarily that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades that is. So bonke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ekhuluma lokhu ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe lawa angashayana in Taiwan sekusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona. Ngoba kathesi sibona ekuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma yethuselana uhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe esithi uzabe khona eTaiwan, hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu nje bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokutshalwa kwezimali emhlanganweni we-World Economic Forum eSwitzerland namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi sakhe. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa. Ele China lithi ele Melika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuthi lizavikela ele Taiwan ngezikhali alubana lithe lahlaselwa yiChina. Kwanele Mthwaka zilikhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke njalo kwezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.